sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ile lapha mina lami njongo sekelwe MTC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi electrical fault, but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no. Le imisebenzi ezana uPF le.
Kutshiswa isakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla seMDCT umnumzana Elias Muthuri, lendlu kakhansila waleli bandla ekuwazana kudlakela olunakanelwa ukuthi ngolwezombusazwe.
Iproblem esifesana layo ukuthi omama sebeku ground, omama basebenza asilast emili asilani nalabo mama mamana baphiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo, into esingayaziyo. Iproblem esifesana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela coronation aid.
Umbukiso wezokwemba oyimine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Njalo uZulu weZimbabwe uchayela ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano okukhuthaza izifundo ze-science, i-technology, engineering, le-mathematics, owe-First Global Challenge. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udlakela lwezombusazwe lukhanyaso luqalisile phambilini kokhetho lomnyaka ozayo kulandela ukuchiswa kwesakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla seMDCT umnumzana Elias Muthuri. Kubhidlizwe njalo impahla engena kumakhulu ayisikhombisa emzini kakhansila kaward 38 ekuwadzana lamhlanje emadabukakusa. Kubika uMavis Gama.
Bezithithibele iziphathamandla esebenza kule ndawo yeDuriro Bar ekufikeni kwentatheli zendaba ukuzabona umonakalo. Umqondisi wale ndawo umnumzana Vengesai Muthuri, indodana yomnikazi, ulandisa ngokwenzakeleyo.
We were in touch with one of the other guy who was on the duty. He said he saw
sixhumane lomunye wabekade besemsebenzini ngesikhathi lokho kusenzakala, uthi ubone imota yohlobo lwe-Mazda B50 ebingela nombolo njalo ithwele abantu abedlula abayisithupha.
Kusehlakalo sokubhidlizwa kwempahla emzini kakhansela kaward 38 umnumzana Wilton Janjasi ekuwadzana, kudilizwe uthango lwe-jurawall lamafasitela endlu yonke okubiza amakhulu ayisikhombisa amadola ukulungisisa. Ukhansela Janjansi uthi ucabangela ukuba abenzele umonakalo emzini wakhe kungabalandeli bezanu PF akade befuna ukuzamthumba kodwa kwehlula.
If they were thieves, otherwise they could have stolen something.
Ngabe bekungamasela bebezatshontsha yilo bayini? Bebefuna ukungena phakathi endlini. Ngicabangela ukuthi bebefuna ukuthatha mina kumbe ukulimaza omunye umuntu.
Lezi zehlakalo zombili zisolwe kakhulu ngabalandeli be-MDCT loZulu jikelele, okubalisa umnumzana Jeffias Moyo.
Nxa sokukhulunywa kusithiwa khona into zezano izano PF iparty ye-violence yikhona lokho. Ngifikile lapha mina lami njongo sekelwe MTC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi-electrical fault, but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no, le imisebenzi ezana uPF le.
Umoya ethi kumchayisa ngovalo lokho osekusenzakala, engazi ukuba kuzokuba yisima kanjani kusukela khathesi kusiyafika ukhetho luka-2018. Udlakela seluqala khathesi.
Aso masela ngoba kuthiwa khona abantu abangena lapho bathatha benimali lotswala baqalisa ukunatha utswala and then abesebechisi lokuzindle.
Abanini balempahla bobabili baveza ukuba baye bayamangala ngalezi zehlakalo emapholiseni. Imizamo yokukhulumisana namapholisa yehlule. Ucingo lwesikhulumeli sawo uSenior Assistant Commissioner uNkosi yazi Charity Charamba belungasatshelwa. Kwaba ngesifanayo la kunkokheli yeZANU-PF obona ngokuqhutshwa kwenhlelo uDr. Ignatius Jombo engadobhi ucingo lwakhe. Lezi zehlakalo zombili ziza ngemva kwezinye njalo ezimbili ezehlele abebandla le-MDCT lapho kutshiswe khona imota yohlangothi lwabasakhulayo kanye lenye indawo kasomabhizimusi yokuzijabulisa ongukhansila laye emzini wekhuwatsana ngabacatshangelwa kuba ngabeZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umbukiso wezokwemba ezabo manjinela kanye lezokuthwala kwabantu oyemine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Lombukiso oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair ukhangelelwe ukuphela ngolwesihlanu. Abesifazana abaphatheka kubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umbukiso walonyaka wezokwemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain, njalo ukhangelele ukuba lemihlangano emithathu ebalisa owe Women in Mining Breakfast Meeting oqhutshwe lamuhla, owe Mine Conference lowenhlanganiso ezibona ngokwemba iZMF Small Scale Miners Conference ubusugqitshwa ngomdlalo wegolf eBulawayo Golf Club. Lamhlanje omama abakubhizimusi lokwemba abazange banikeze umsekeli kamphathintambo obona ngezokwemba umnumzana Fred Moyo ithuba lamazwi okumbambatha bethi bakhathele ngabesilisa abakuhulumende labazimeleyo bebakhuthaza ukuba abaxwayane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana bebathathela imigodi yokwemba ngemva kokuba sebetshale imali. UNkosikazi Shila Sidambe usomabhizimusi uthe into embi eyenzakalayo.
Mina ibizo lami nguShila Sidambe. Into le ayilunganga kakhulu. Umama nguyo ophethe i-economy. So ukuthi umama ahlukuluzwe, hayi asikuthakazeleni.
UViolet Nyoni uthe lenkabazwe kuyafana, omama abakwezokwemba bayathathelwa ngabesilisa ngendlela eziphansi. Lapho imayini ingavalwa udaba selusedale, amapholisa ayaqala ukwemba ebusuku. Luthi udaba lungaphela edale kutholakale kungasela okungenjiwa.
Omama esemayini bayahlukuluzwa sibili. Nxa wangazuzi imayini yabo wasephakathi bekugebha sebebuya obaba kumbe ubani wasithi wena ngiwobanikazi bemgodi. Sokuba le dispute, ngaba ngathi sekuba le dispute sebesenda amapholisa. Angasenda amapholisa stop operation.
UNkosikazi Mebhu Ndlovu utheba lomgodi eHope Fountain lakho kulodubo amaphepha okuba lemvumo anyamalala eMines Office. Bayagebha baswele ukuthi liyegigwa kuphi igolide, kodwa umphathintambo uMoyo laye uzibonele uhlupho olukhona.
Iproblem esifesana layo ukuthi omama sebeku-ground, omama basebenza, asila stamp mill, asilani, nalabo mama mamani abaphiwa abangu-5. Kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngaphi igolide labo, into esingayaziyo. Iproblem esifesana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela Coronation Aid.
Ezokwemba eZimbabwe yizo eziletha imali eningi ezweni. Lisiyatshona ilanga lamhlanje, amankampani afika 100 lamachumi amabili, 120, ebeyenelise ukubukisa. Phakathi kwababukisayo angamachumi ayisithupha lambili ekhulwini, 62%, asuka eHarare, kuthi angamachumi amathathu ekhulwini, 30%, asuka koBulawayo, kuthi amanye asuka endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umbukiso walonyaka ogcwele imitshina emikhulu yezokwemba ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni ngolwesine kusasa ngumphathintambo obona ngezokwembiwa umnumzana Walter Chidakwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe sechayele ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano wokukhuthaza izifundo zescience, itechnology, engineering lemathematics owe-First Global Challenge ophele izolo eWashington DC khonapha eMelika. Lanxa iqembu leli lingatholanga sicoco, lidlale kuhle kakhulu lanqoba emidlalweni yalo emihlanu phakathi kweyisithupha, njalo liwise amaqembu angamazwe athuthukileyo agoqela eleRussia leleMelika. Phakathi kwamazwe alikhulu elilodwa lamachumi amahlanu lasikhombisa, iZimbabwe iqede umncintiswano lo ilemiklomelo edlula kancane elikhulu i-116, njalo ihlezi kuzinga lamachumi amahlanu lasithupha. Umncintiswano lo ubungokusebenzisa ama-robots ukwehlukanisa okungamabhola okuthize kusiya ngemilayo yomncintiswano. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi labo bayaziqhenya kakhulu ngendlela abantwana laba abatshengise ubungcitshi babo ekusebenziseni ama-robots.
Sanda ukuthi sitshayele ihlombe labo bafundi ngomsebenzi omkhulu ongaka wokuphakamisa isizwe kanye betshengisa ubungcitshi kanti njalo befakaza ubunotho bezemfundo kweZimbabwe lokuqakatheka kwazo. Sibuye sitshayele ihlombe umphathintambo wezemfundo eziphezulu uJonathan Moyo ngokukhuthaza ukuthi ugatsha lwe-STEM luqhutshekelwe phambili.
UNdlovu ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqinise izifundo zama-sciences ezikolo, njalo abafundi batholiswe konke abakudingayo. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, laye utshayele iqembu leZimbabwe ihlombe.
Sibatshayela impululu kakhulu abantwana baseZimbabwe. They came and shined here in Washington DC. Basirepresenta kuhle kakhulu njengamaZimbabweans. Into abayenzileyo bafika lapha bawina, badla ama-Americans, ama-Russians. Benze kuhle kakhulu abantwana baseZimbabwe.
NjengoNdlovu, uNcube ukhuthaze uhulumende ukuthi ethuthukise ezemfundo ukuze abantwana baphumelele ezifundweni zama-sciences le-maths.
Siyabona kakhulu ukuthi ngabantwana abakhaliphileyo and i-technology iqakathekile le Mr. Nkomo. Ngani ngoba uyabona ukuthi khathesi in the 21st century everything has just become apps. Yonke into nje singama-apps ukuthi new technology yiyo esenza ukuthi khona impilo zethu zibe ngcono. I-future yethu thina siyithembele kibo bonaba abantwana abafike basishayinela izolo benza into enhle kakhulu emangalisayo lapha e-America. So yibe sibathembileyo ukuthi khona bethuthukise iZimbabwe.
Iqembu leZimbabwe belilabadlali abayisishiyagalombili abavela kuma high schools achiyeneyo, labaqeqeji ababili ababalisa uNkosazana Aretha Mare lo Charles Matanga. Iqembu elinqobe laqeda lisesiqongweni ngebelimele izwekazi lase-Europe, lona elithole inkezo yegolide. ELePoland liqede lihlezi kuzinga lesibili, njalo lithole isiliva, kwathi ele-Armenia belikuzinga lesithathu njalo lithole ibronze. Ngomnyaka ozayo umncintiswano lo uzakwenzelwa kwele-Mexico. Uzaqhubeka usenzelwa emazweni achiyeneyo eminyakeni elandelayo, njalo silethemba uzafika laseZimbabwe. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Uhlelo lweDiaspora Forum sixoxa ngokulwisana kwabatshayeli bezimota abathwala uZulu, amateksi kanye le-Uber kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi sokufunyenwe indawo okwabulawelwa khona abantu edolobheni le-Mosul kwele-Iraq. Lo bunye ubufakazi obuveza ukuthi amasoja kahulumende ayebulala abantu mahlayana ababebaleka impi ilabe ISIS. Abacubungula ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Myanmar ebulale abantu abedlula ikhulu 122 abakade bephakathi bathi lingozi yabangelwa kungami kuhle komkhathi ngalelo langa. Indizamtshina le inyamalale ngenyanga edluleyo, abahlengi bazothola izihlephu zayo lezidumbu zindenda elwandle ngemva kweviki. Lamhlanje kohlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mnumzana Alois Ndlovu ongumtshayeli wamatekisi e-Uber kwele South Africa kulandela udlakela oluphatheke phakathi kwabatshayeli laba bebanga abantu laba matekisi ale mitshina yamamitha.
Hey, bathwalise nzima amatekisi amanye lawa, bathwalise nzima impela.
Lina libanengi okunganani abe Uber?
Sibanengi kakhulu ukudlula bona laba amanye amatekisi afika maybe 10,000 ngayifika.
Bona abavela eZimbabwe banengi okunganani abayenza umsebenzi we-Uber?
Ngathi nje i-90% ngabasekhaya.
Okay, ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo ukwenza ukuthi kube lo kungezwani khona?
Bathi bona ngokusho kwabo sibathathela ama-customer, abasena ama-customer. Sithi Uber yangena laba ama-customer sesawathatha, abasatholi imali bona.
Khona kuliqiniso na?
Akusiyiqiniso ngoba phela i-business yena ine-competition. Yabo. So ama-customer ngeke siwaqedise, siwaqeda kanjani ama-customer abe baningi kangaka? Kwathina nje ubona nje kube kubabhizi ukuthi kuthiwa iy'moto ziyaze zishela kale zi-Uber zingatholakali. Kuze kuqashe nabo evisi ezinye iy'moto zama-private kube ukuthi imoto azitholakali. Bona inkinga abanabo abanayo ukuthi iy'moto zabo abahamba ngazo asiy'moto ezisesimweni sokuthi ama-client angazijabulela, ngoba iy'moto zabo lezi abahamba ngazo ugcina wena ungumgibeli ubancedisa ngokuyiphusha ukuthi zistarte. Amafasela akhona ufuneka uwakhuphule ngezandla. Yiyo lento eyi-problem kubo. So baba nomona umona nje abanawo.
Usule sikhathi esinganani usenza umsebenzi we-Uber lo?
Senginabo 1 year 6 months.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abangabatshayeli kodwa bengela zimota besebenzela abanye abantu, kanti vele ku-Uber kuyenzakala yini lokho?
Ye, ma ungenayo imoto uyakhona ukusebenzela omunye nawe uzowuphakame. U-Uber kahle kahle ukreator imisebenzi, nabantu abantu abawu-create umsebenzi. Ma unesikhathi esithize Uber kuba lula nawe ukuthi uthole eyakho imoto uzimele wedwa. So ukuze uqale nabantu uqala ngokuthi mhlawumbe usebenzele omunye umuntu ulungise zakho izinto.
Manje sizwa kuthiwa khona abanye sebesesaba ukufika kwezinye indawo elisebenzela khona, kuliqiniso yini?
Yebo, kunendawo vele singasafiki kuzo ama railway station nendawo la okuphuzwa khona abantu laba sebeze beqashe laba bantu abangokuthi bayihluphekele nje bayilalela esitaradeni babhadale leyo mali abazibhadalayo babanikeze nalawo matshi ukuthi masiqhamuka bashaye imoto yakho ngamatshi.
Manje pho sekusebenze kanjani nxa kunje selisebenza lisiya nga?
Singawo sukhetha ukuthi hayi ngifuna ukuya endaweni ezinabelungu kuphela ezinginabantu abamnyama ula engathi kuzosebenzela khona. Kanti kodwa amaclienti wethu phela agcwele yonke indawo. Kuyafana nokuthi manje noma ungaye ebalungwini bakhona uzofika ulayishe umuntu akusekhona lephakathi akunabantu bona abalwayo. Uthi ufike uyehlise umuntu bahle bakublokhe babambe izivalo zakho bakuthathele nefoni yosebenza ngayo. Mina sebengithathele amafoni kabili konke.
Umnumzana Alois Ndlovu ngomtshayeli we-Uber ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eGwele South Africa. Iparlamente yakwele Botswana ikhangelelwe ukuphuma lomthetho oqondisa ukuthi izibotshwa zakwamanye amazwe okugoqela ezeZimbabwe zibuyele ukuyaqedisa ukubhiga emajele emazweni azo. Kulabe Zimbabwe abedlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele akwele Botswana sikhuluma nje. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathi ntambo wezomvikela kwele Botswana umzana Shokhati ukhayindele ukwethula edalele eParliamente udaba lokuthuthizwa kwabasemajele phakathi kwamazwe alezivumelwano. Idalele eParliamente likhayindelwe ukudlulisa lolu daba lube ngumthetho ozabona amazwe entshintshana izibotshwa zibuyela emajele asemazweni azo omdabu. IZimbabwe kanye leBotswana zaqala ukukhulumisana phezu kwalolu daba emhlanganweni wenziwa iminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili oweJoint Commission on Defence and Security owenzelwa eVictoria Falls nyakenye. Ukhathi uke watshela iStudio 7 ngaphambilini ukuthi ukuthuthiswa kwabantu basemajele kwenzelwa ukuthi babe seduze lezihlobo zabo njalo kwehlise isisindo sokugcina izibotshwa kwelinye ilizwe.
Member states talk about those things that they can cooperate on.
Njengamazwi akusadaka singakhulumisana ngendaba ezifana lalezi. Njalo lokhu kwenzela ukuthi wehliswe isisindo kulizwe eligcine izibotshwa. Ukanti kwenzela njalo ukuthi izibotshwa zibe seduze lezihlobo zazo.
Ababale ngezomthetho abafana legqwetha umnumzana uMathintinga ke bathi kweneliseka ukuthi izibotshwa zisuswe kwelinye ilizwe ziyepika kwelinye kodwa kumele ilizwe abakuya kulo lenelise ukwamukela lezi zibotshwa.
They if they do bilateral agreements then it's possible.
Bangenza isivumelwano keneliseka kodwa kulakho ukuthatha isikhathi eside. Kumele ilizwe lapho okuya khona izibotshwa libe le ndawo eneleyo emajele ukwamukela lezi zibotshwa.
Ngaphansi kwesivumelwano esizangena izibotshwa kumele zibe ziphuma elizweni elisivumelwano leBotswana ukuthi bathuthiswe babuyele bayiqedisa ukupika kibo. Kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele eBotswana. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kunengi okwenzakala emizini kwabendileyo. Kuyatholakala amantombazana ahlala labo dadewabo abendileyo abagcina bekhanga amadoda ukuthi aye labo emacansini. Le imbono kamnumzana Ezra Chisospanda umsakazo lodumo ekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa enkundleni yeFacebook. Ngugibs Dube weStudio 7. UEzra uvumelanelo noMathemba Nyathi kanye lomnumzana Bhekisipho Mahlangu ukuthi akulunganga ukuthi osibali bathandane lamadoda abodadewabo. Asizweni bexoxa loGibs Dube weStudio 7 uManyathi usungula lingxoxo.
Akuphelele kubeni ngusibala elikhani ngusibala othuzeza sokuthiwa sibala kumbambisa amabele sibali ini ayi ngokombono wami mbona ingane akukho right ngoba ngiyabe sengingani angisekhofe kusisi wami oshade ngusmile ba usisi angashona maybe nakho angeke ngithi represent ngingaya ngisilela usisi abantwana but nakho kuya ngokuthi ngisesimeni esinjani but ngenye indaba nje leyo engaliba nzima yani
baba Mahlangu nanto udaba lapha
into mina engiyibonayo ukuthi uSibale kumele ngimhloniphe akumelanga ngidlale duze kwakhe sengathi manje sengingameze ngimeze unkosikazi kumele ngimhloniphe ngoba amfuna ukuxabanisa lo mndeni lo mina umuntu engimlandile ngudade wakho kodwa maye kuthe washona indaba esiye ngayathi yena uma ethanda ukuthi abe nami into omela ayitshela abangakubo lami uma ukuthi ngibe khona ukuthi hayi ngingaba lothando laye hayi ukuthi ngibe vele ngisukele uSibale ngimthande ngixabanisa abantu ekhaya hayi yazi impi yabantu abangomama ibuhlungu kakhulu bangabulala lokubulala labantu
ngizokutwake sesilobaba uSibanda lapho Ezra Jesus Banda cela uphose lakho kolapho
kudala siyakwazi ukuthi vele kwakuthiwa uSibale wakho umfazi wakho lokho kuyinto nje okusikwanyana okukhulunywayo kodwa kwakungafikeli ukuthi umuntu azeqinise siye emacansi nalo kodwa kulezi nsuku uSibale wakho uyalamusa ngoba uqala ubamba-ke loko kuthiwa ngamavele ukugcine sikusenzakalezinye izinto ezingayisiza abantu abaningi bahlala laba kamnako womkabo bagcina bengena-ke emacansi kwesikhathi agcine seyala udade wabo ethatha lo uSibale wakhe kuyenzakala kulezi nsuku kodwa-ke ngomthetho kumbe ngesintu hayi akuvunyelwa kodwa ngesintu lokho enjwane ethile omunye ubaba laphana othi nxa umama engani kazali kwakuphiwa nalo uSibale wakho ukuthi uhle umthatha kukanti-ke kulabanye laba abazathi kulo uSibale bakho labo kumele-ke nxa ebuye emncane kumele umthathe njengomntana akho laye ngoba ukhulele lapha ekhaya abanye behluli bakhulele la yimizwa esembona semuhle kakhulu-ke lo uSibale agcinele laye sengowakhe laye
uEzra Chisa Spanda ngumsakazi olodumo lizwe njalo kunkosazana noMathemba Nyathi lo mnumzana Bhekisipho Mahlangu bexoxa lo Gibbs Dube West Studio 7. Inja kamalume ekwelutshena ingoma esiphiwa ngumehlo kaZulu lidlalate lakhe elitshatsha ke lelo asanda kulethula idlalate lakuqala lakhe lakuqala elomdumo wejazz singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili kutshiswa ibhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mutsuru kanye lendlu kakansila waleli bandla kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.